Naudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMabasa 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngilokhela hlabani ngana izonto. Yaphela amandla.
Lokhu sokwethuse abaningi abathi abasoze bahlatshwe amajekiseni okunqunda igcona le-COVID-19 emizimbeni.
Angisayahlaba sokungethusa njengoba bathi baphela amandla ababalezizi. Into bantu othi uzayihlaba uzetho lesiyezi.
Odokotela baxwayisa abantu ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-coronavirus.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo. Yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo uyabe uyenza ingani usuku.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kubathwalele ubhulo.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende lowo ulwisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa.
Abakubandla eliphikisayo bathi kumele ibandla le-MDC Alliance liphole kancane. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 abakhala ngezinyalo zomzimba. Labanye abathi kabasuse bahlatshwe ngenxa yokuthi bayesaba okungenzakala kubo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,488 asebehlatshwe okokuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19 luthi abahlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamashumi amahlanu 47,611. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulale abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,556. Loba kunjalo abanye abantu bathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni agoqela eye-Sinopharm eyahluzwa kwele-China. Abanye njalo asebehlatshwe amajekiseni la bakhala ngezinyalo zomzimba. Omunye wabo ngunkosikazi Rosemary Musariri ohlala koBulawayo.
Ngilokhe ngahlaba ngana ngizwa ngiyaphela amandla. Ngizazama ukudinga imali ngiye kumadokta. Ayikliniki bafika bekuphendukisa vele. Kulomunye la kwawumenza njengahambe amphendukisa bathi emelele i-next vaccine yakhe.
Unkosikazi Rachel Moyo laye ohlala koBulawayo uthi wagula kancane esanda kuhlatshwa ijekiseni kodwa okwamanje usengcono emzimbeni.
Into engayisho kuphela ukuthi at least lanoma nxa kuthiwa abantu bavaccinate. At least kutholakala amaphilisi ozaphiwa khona kuqeda kulokhuza. Kube le-support, abantu be-support ukuthi ungezwa something react emzimbeni ukwanisa ukuhamba ngaphinga. Manje lapho akuye ukuthola into enjalo. Yikho kwenza abantu bekhontine begula. Njalo kula bantu abazavuma ukuvaccinate. Just because khonokho babesizwa ngabanye ukuthi mna phela amandla ngenza so-so. So yinto esavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba.
Lokhu kwethusa umnumzana Benedict Ngwenya ohlala emakhokoba koBulawayo.
Ngashaba zisiwa lesiyezi ziphela amandla. So jami sokungethusa ukuthi ngiyihlaba nje simbili. Angisayahlaba sokungethusa njengoba bathi baphela amandla ababalezizi. Into bantu othi uzayihlaba uzetho lesiyezi awuphela amandla kodwa kuyinto ethi kumele ukuyelaphe iyawuqeda njani amandla into emele ukuyelaphe.
Baningi abanjengomnumzana Ngwenya abathi kuza kuba nzima ukuthi bayehlatshwa amajekiseni okuthundubeza igciwane le-COVID-19 emizimbeni. Umnumzana Luke Mate uyesaba uyahlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19.
Mina angikavaccinator because hey kuyasabisa kuthiwa hey ungavaccinator uyabaqhubuqhubu uyakunjani njani. So hey siyesaba mani hayi kunzima.
Umnumzana Adwell Dube ukusimo esifanayo.
Mina ukuhlatshwa ngihlatshwa because zasaba kakhulu because akungana ukhangana akukangiphumele egcekeni ukuthi uhamba njani.
Abokholo lwesi-Islam bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19. USheikh Ronald Mugayi wakobulawayo uthi kuqakathekile ukuhlatshwa amajekiseni loba beqhuba uhlelo lweRamadan.
Ukholo lwamamuslim kulukholo olubana luyakhuthaza kakhulu ekuzigcineni njengabantu ukuthi konkona kufuze sizivikele yikho wonke okungaba ungaletha into embi emzimbeni yethu. Njengalo mkhuhlane nxa kuwukuthi wena ungumuntu ongathathi ama-measures lawo afakwayo okufuze siwalandele, nxa kuwukuthi awalandezeli lawo ma-measures, ufana nalowo muntu okuthi uyazihambisa kulento ebulalayo ende uyabuzohamba ngendlela angayisiyo ephoxana lalokho ofundiswa yini lukholo.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi zikhathazekile ngokungaphumi ngobunengi kwabantu ukuyahlatshwa amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu eKwekwe ngeviki ephelileyo esiyahlatshwa ijekiseni okwesibili ukuba kumele bahlatshwe ukuze bengathabhi igciwane le-COVID-19.
These vaccines are indeed a critical tool in the battle against COVID-19.
Aqhatheke kakhulu lamajekiseni empini yokulisana le-COVID-19. Ukwahlatshwa kungenye yendlela yokuzivikela kulomkhuhlane. Amajekiseni la afundisa imizimba yethu ukulidobha lelo gcikwane lapho lithe langena emzimbeni bese elilwisa.
From the deadly pandemic.
Okuhlangothi lwezempila kahle okhangelane lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uDokotela Agnes Mahomva kaphendulanga imibuzo esimthumezele yona mayelana lokwenzakala kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuvimba umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ofisa ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilithumi eZimbabwe ukuze kuvinjwe kahle ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhlangothi lwezempila kahle luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,064 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19, bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,101 asebephephe kumkhuhlane lo elizweni. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 146,000,000 asebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kwatshona abedlula izigidi ezintathu 3,100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amajumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Ingcwethi kwezempilakahle zithi lokhu kuveza ukuba lilakho ukumemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 ngesikhathi samakhaza lonyaka. Kusikhuchamfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu balimuke umkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo, yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo, uyabe uyenza ingani usuphelile. Abantu bephume phandle-ke bengasalaleli izinqumo lezi ezafakwayo. Lesi-ke isikhathi esibi kakhulu. Umkhuhlane-ke lowo ungamemetheka ufike esandleni sokuthi sifuna ukuthatha impilo zabantu eziningi. Abantu sebegula ngasikhathi sinye, sebeyizama ukugijimela esibhedlela ngasikhathi sinye, kutholakala-ke ukuthi hhayi esibhedlela basoze bayenelise ukukhangela abantu abaningi ngesikhathi esifanayo. Yikho siyaxwayisa kakhulu mahlabe zulu, siyaxwayisa ukuthi lilalele lokho okukhulunywayo. Okwakathesi abantu abaningi nxa kuyenzakala ukuthi lihlale phansi lingaze lahlangana labanye ngoba isikhathi esibi kakhulu. Labo njalo abasebenzayo bakhangele balandele yona lokuthiwa yi-social distancing lokugqoka ama-face mask la khona lokuhlanza izandla. Abaningi bathatha lo mkhuhlane nxa besenza iziminye eminye kumbe behamba endaweni ozokuthandaza kumbe behamba endaweni ozokuyamelela imali emabhenki. Lokhu kuyingozi okunye okumangalisayo.
Nxa abantu bengalilaleli sikhuchamfundo Ngwenya, kuyini okungenzakala?
Umkhuhlane lo uzayenza njengefreza le yathatha izihlobo zethu eziningi kakhulu. Kwakukhulunywa ngabadala ukuthi ifreza yathatha abantu abaningi. Yikho okuzayenzakala la. Sizaxwayisa, sixwayise, sikhanye ngani into esiyikhulumayo ayila ngqondo. Kodwa ngelinye ilanga liza kubona ukuthi into lezi kade zikhulunywa yizo manje siyabe sesilahlekelwe izihlobo eziningi labanye njalo sesingasekho emhlabeni. Siyalincenga kakhulu Mahlabe Zulu, njengoba nalingizwa ngilapha ngikhuluma lapha labantu laba be-Voice of America, ayikuthi ilizwi lifike kini linjalo likhulunywa yitho dokotela. Siyaxwayisa ukuthi ngaliyalalela bakithi Mahlabe Zulu liphakathi kwengozi enkulu, njalo ukuthi lizuzwe abantu abakhulumayo bekhuluma ngobhubhane bekhuluma kuhle kanje, kunzima ukuthi libathole. Yikho nxa lithe lasibamba lapha emoyeni siyalixwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, siyalincenga sokuse ebunzimeni. Lingalaleli abantu abalixwayisa izinto ezingekho. Umkhuhlane lo kumele siwukhangele kakhulu. Ubhubhane olubi kangaka osuluqethetha imphefumula eminingi kwamanye amazwe luyenza iziphithiphithi ezimangalisayo. Esingakufuniye ukuthi lifike lapha kithi lizoyenza iziphithiphithi lithathe imphefumulo yabantu bakithi Mahlabe Zulu. Yikho libona ngivuma ukuthi lami ngikhulume lizwe amagama ekhuluma ngento embi kangaka. Sivikeleni, sihlale sinjalo Mahlabe Zulu. Omunye wakini nxa elixwayisa eliluma indlebe nguye umngani wenu, liyakwazi lokho lina bantu bakithi.
Usiqhwica Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo koBulawayo. Sixoxe laye egola ngale koBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubumba ilizwe elilebandla elilodwa okuthiwa ngesilungu i-one party state. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, uthi lokhu kuvezwa yikubotshwa kwabanye babo abaphikisa uhulumende.
Njengokutsho kwa-President uChamisa, okusegcekeni ukuthi nxa abantu abakubandla lakhe bengani bayazama ukuthi balandele kumbe bakholise amalungelo abo okuhlangana, kubasuka baphange babotshwe basiwe emajele. Siyazi ukuthi kathesi uCecilia Chimbiri lo Honorable Mamombe basejele bahlukunyezwa kakhulu ngendaba yokuthi benza umhlangano lentateli izindaba. Ngakho ke kusegcekeni ukuthi uhulumende lowo ulwisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa esikuthi ngesilungu i-one party state.
Lilwisana njani lakho khonokho kwenza ukuthi ligcine lisenza ukuthi limele abantu?
Sikhuluma kunje uPresident uChamisa usemkhankasweni eMathebeleland ezama ukuthi akhulumisane labantu ngodaba lwe Citizens Convergence for Change, oyuhlangana kukaZulu weZimbabwe ukuthi sizama ukuthi sisebenzele ukuthi kube lenguquko endleleni kundlela ilizwe leli eliphathwa ngayo, njalo kundlela okuphathwa ngayo ilungi amalungelo abantu avunyelwana usekelo zombuso welizwe.
Liyavunyelwa yini ukuthi libe libuthana kumbe liyenzeke umhlangano omncane kumbe ngithi kulabantu abalotshwane kulabo social distancing lezi dress njalo?
Akuvunyelwa lokho nxa kuyikuthi bandla elizama ukwenza leyo mhlangano ngelikaPresident uChamisa. Kodwa siyazi ukuthi abopolitbureau lamabandla abomonzora SETs and PF Team B bayahlangana loba sikhathini njalo kusegcekeni. Kodwa vele lokhu inhlala yenza sikujwayele sikukhangelela ukuthi kuvele kubandla lezano PF lomkhokheli walo umnumzana uEmmerson Mnangagwa. Ngalolo hlobo lathi silungiselela ukuthi sincinte loba kunciphiswa indlela esingaphathisana ngayo kwezombusazwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MDC Alliance, sixoxe laye okuBulawayo. Kodwa abalandeli bebandla le-ZANU-PF abanjengomnumzana Joseph Juma bathi ibandla le-MDC Alliance lisenga ezimithiyo.
Akula muntu ongafisela iwani ukuthi ona angabusi vele emthembu. I-MDC la injana ifisa ukubusa, sisabusa thina lathi siyafisa ukuthi ngabe siyala siloku sibusa. Kodwa into ye-one party state is not up to us, it's about the people. Ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela izalo PF kuphela kumbe bafuna ukuvotela amanye amaparty. Nxa bevotela amanye amaparty akula nto e-wrong. Lokho okwabo sisi laba abangantu abahle kumeza abasisemajele, yike ngikhuluma ngakho khona kwani kona uyamuntu eyizinto engayishiyo umthetho ususenza umsebenzi wawo usufuna ukukhala ngakho. I-one party state asonto esingayiforsa upon the people. Abantu yibo abazitholoyo bodwa ukuthi bafunani. Nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa baphikisa kuyavunyelwa, kona akunamuntu osokewaliswa. And like kathesi into zivulekile, akufanani le sikhathi sikababa uMgabe labana kudala. Kwakunzima vele ukuthi khona ukuchothoze ubaba uMgabe kumbe iZanu PF ngesikhathi leziyana. Kathesi abantu bazikhulumela free, whether kusemabhawa, whether kusema-church, whether kusemabhasini kumbe kungapha, abantu bazikhulumela. So akula muntu ofosa umuntu ukuthi kwenziweni. I-problem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingashiyona le abayifunayo bona, then akusikho akuhamba ngendlela akumelanga uvumakale kuphela.
Ye, kodwa-ke kulokunye yini ekungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende omanyano kumbe into ezinjalo jo.
Uhulumende womanyano uyabe nguhulumende womanyano wani, ngoba iZanu PF ile 2/3 majority. Nxa kule zinto kumele zikhulunywe, iZanu PF ihlale ivumile njalo ikhulekile ukuthi akuxoxisane nawo kukhulunywe. Yikho ubona silama forums anjengalana iPollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi kona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZanu PF sixoxe laye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafunda emakolijini kwelemelika abafika phose okuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini, 63%, bathakazelela indlela umongameli Joseph Biden abusa ngayo. Uphenyo olwenziwe yi-Harvard Youth Poll lutsho ukuthi uBiden wenza kahle okwedlula okwavezwa izifundi ngomnyaka ka-2003 lomnyaka ka-2016 ubusa umnumzana George W. Bush lomnumzana Barack Obama. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Busane Sibanda, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngenjelele. Siyakwamukela kuhlelo baba Sibanda, njalo akusiyela ukuthi kambe ungathini ngenjelele.
Ngibonge kakhulu ukuba kulenkundla mphathi wohlelo. Yindawo esixhumasa lo mdalili ezithunywa zezwe. Njengoba besiya khona ma izulu linganethi siyocela lapha izulu, sikhokhelwa yibona abaphethe amadlozi ehosana. Sihlangene lapho bonke abezenkolo labesintu, izulu belinetha. Ma kumoshakele ezweni khona into esingayiqondi kahle ezweni, besisiya lapho siyokhalaza lapho. Ilitshe lisiphendule ukuthi kuwonakale lapha, lungisani lapha lalapha into ziqonde. Kuba ngasodimoni bekungunkulunkulu obekhuluma lathi through indawo yakhe ayikhethile.
Okwamanje bakhona na abantu abalokhu belandela amasiko enjelele?
Yebo, basasekhona kodwa kusafani la izolo. Sisukile kumasiko ethu, sisukile kwindlela zethu zeqiniso, silahlile ubuthina. Unkulunkulu uxhumana lesizwe sakhe ngendlela asidale ngaso. Thina njengoba nesidalile usiphile i-secrets zethu zokuphila. Sibe njengoba besiya khona izolo, sikhokhelwa yibo phela abaphethe amadlozi ehosana. Qokwa isintu yesiko lethu, ubesazi ngaleyo ndlela. Namhlanje konke lokhu sikulahlile. Yikho sibona lelitshe lisakhulumi. Athi kusenza ilitshe izithunywa zezwe. So zifulathele izwe. Lo bebesiya khona baya khona nje, kodwa akusafani la izolo. Akusafani la izolo. Yikho singasawabona imphumela yasenjelele njengayizolo.
Ivuselelwa njani injelele baba Sibanda?
Isizwe masihlangane sonke, abezenkolo abamasiko, bonke abantu bahlangane. Bonke abantu bazithobe. Kuphela ukuthi ngingubani, lami ngingubani. Kube khona abomoya, abezenkolo, abesintu, kube khona abomoya abazosikhokhela siye khona enjele, siyonxanxaza, siyosholeza. Ngoba simoshile, silahlile impande zethu, silahlile ubuthina. Uzilitshe lingakhulumi, sifulathelwe izithunywa zezwe. Zifulathele izithunywa zezwe. Kumele sibuyele siyozithoba abantwini abaphiwe komoya. Ngabantu ngasikhuluma ngabomoya, sikhuluma ngabantu abaphiwe ngokwamasiko, ngokwezenkolo. Baphiwe bayagayidwa isithunywa ngokomoya, bayagayidwa ngokwedlozi ngokomoya. mhlambe kuyenqanqazo kwesho kuyogezwe injelele iyohlanjululwa injelele ziyecela izithunya zibuye zichibilike zibheke izwe into ziyobuyela zilunye singakakwenzi lokho kusesenzima ezweni lakithi. Ngiyabonga mphathi wohlelo.
Hayi ke olamhlasi malapha kuhlelo lwethu lomasiko besilobumnumzana Busani Sibanda ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu zilontukameli komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakhangela incwadi ngaMathewu 28 njalo siyikhangela uverse 18 sisiya ku-20. Kufundeka kanje, uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngaloko hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana likaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lapha uJesu ukhuluma ukunika abafundi amandla wona lawo ayelawo kule ayivikisa khuluma ngabapriesti abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo. Kodwa uJesu uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, amandla angathengwayo. Sengitsho ezulwini nasemhlabeni, amandla angesabi muntu, amandla angelavalo, amandla angelasikhundla, amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini. UJesu uthi ke lawo mandla aphiwe yena, njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe. Ngakhethi bani? Uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi, libafundise konke engiliyale ngakho. UJesu wafundisa izinto eziningi. UJesu wafundisa ubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu, akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwa udumo lukaNkulunkulu. UJesu afundisa abantu uthando, ubana othando uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. UJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu, kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa. UJesu uthi ke abantu abangabafundi bakhe kabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana, bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhloniphana, bafundise izizwe ukuthandana, bafundise izizwe ubuhle bekuthembakala, bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu kuyafanana. UJesu uthi abantu kabenziwe babe ngabafundi belizwi, bafundise wonke ke uJesu akufundisayo, ngobana uthi kunjalo uzahlala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba. Ngale sake sabona abapriesti abakhulu bethenga abantu ngemali. UJesu kathengi muntu ngemali. UJesu uthi lokho endifundise khona kakuthengwa, kakulandle sikhundla, kakulandle ukuba ungubani. Ngibufundisa impilo yothando, yokuthethelelana, yokucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo. UJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini, kodwa kabuyelanga lawo ezulwini, wawachiya emhlabeni, ewachiya kusobala bonke abantu besazi belalele. Yikho namanje abafundi amakholwa amaKristu akholiwe mpela balamandla wona lawo uJesu abachiyela wona. Okunye uJesu njengoba ngichilo akufundisa abantu yikuthi kukhulunywe iqiniso izikhathi zonke, ilizwe umhlaba ukhathele ngamanga, imilomo yabantu abaningi isakaza amanga. Sengisho nje labo abapriest abakhulu bona labo sizwa ukuthi abaqamba amanga, lababusi abalezikhundla eziqhathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga. Iqiniso kalikho kubo, kodwa ngamandla uJesu atshela abafundi uthi kasenzeni khona lokho asifundisa khona. Uchisa uqanda emini ebusuku lanini ngasimeni iqiniso likaJesu, ngoba na ulawo amandla okusivikela kuze bese kuphele ngomhlaba. Asikhulekeni babathi qolinga, sicela ubana amandla akho abonakale kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungathinela kusasa. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani, mthokazo omuhle zimpapo omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla sixoxa lo nkululeko Fuyane owenhlanganiso ye-Highlanders Supporters Association. Sixoxa ngohlelo lwabo olujonge ukuthuthukisa icembu le-Highlanders iBoso. Inkululeko, ngiyakwamukela kuhlelo, njani bafo?
Yebo Mike, ninjani? Banjani nabalandeli beBoso all over the world?
Inhlanganiso yenu likhangelela ukwethulela uZulu uhlelo oluzathuthukisa umdlalo wenguquko leZimbabwe. Bengicela ukuthi utshele abalaleli okuthile okuningi ngalokhu uhlelo.
As abalandeli beBoso, inhlangano yethu izama ukuthi ibise bonke abantu abazibiza amadodana namadodakazi eHighlander. Mangithi Highlander ngifuna singakukhangeleli ezenguqu kuphela, ngifuna siyikhangelele as usiko okuyikho esakushiyelwa ngabadala. So sizama ukuthi sikugcine kahle, sikwenze ukwazi ukuphumelela kwelanamhlanje. Yikho sikwenzayo, wonke umuntu all over the world sifuna ukwakha iplatform ukuthi wonke umuntu akwazi ukuba in touch, uma efuna ukucontribute akwazi ukucontribute. Sizorana ama-projects ahlukehlukeneyo kusiya ngezidingo as time goes on, labo abantu abazobe saziswa khona ukuthi udonga ukwenzani ngaleso sikhathi. Inhloso yokuthi siphumelani kuzosinceda kanjani ukuthuthukisa i-Highlanders.
Bengicela ukuthi uchazisele abalaleli ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Nginethemba abalandeli nabalaleli bangabe bebonile ukuthi indlela okwenziwe ngayo ukuthi kuklirishe isikoloto bekusetshenziswa i-WhatsApp group ebilidwa nguNodumonyati. Yenye indlela yokwenza izinto zenzakale abantu begcwele umhlaba wonke but bekwazi ukusebenzela ndawonye. Sesikuthathe sakuhambisa kuzinga eliphezulu. Khuluma nje i-website ye-Highlanders Supporters Association isilungisele, isisemaphethelweni ukuthi ilunge. Sisebenzela phezu kokwenza esingasakuthi i-Highlanders Supporters App. I-app siyikhangelela ukuthi wonke umuntu unayo i-mobile phone, instead ukuya ku-website okusuka kubadide abantu abaningi. But i-app ma unayo ungumuntu u-Highlander na une-app yakho, anything eyenzakalayo, information ekhona, ama-projects abuyayo, announcements ukuthi uwatholela lapho, konke uma ufuna ukucontributa konke uzobe ukwenza just as the palm of your hand.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani iqembu leBoso?
Asifuna ukukhangela iqembu eziqembu lebhola, ukukhangela i-Highlanders as usiko. Ma sikwazi ukubambisana ngenhlelo eziningi ze-Highlanders, lokwazi one ukubuyela ku-history. Iningi abancane abanamhlanje abakwazi ukuthi i-Highlander yaqala kanjani, kwenzakala kanjani kuze kufike kwela namhla. So yonke into leyana silobisa i-history, sikwazi ukutshengisa ukuthi i-Highlander as iqembu lebhola limi kanjani, as i-institution or usiko nayo imi kanjani.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi okugcina bese siphetha lo mhlelo.
Okay, amazwi wami okugcina ngithi kubo bonke abalalele amadodana namadodakazi e-Highlander, hlanganeni madoda. Isongo elodwa likhali akhenxeza emaningi, asikubuyeni silungise okwakithi. Yilo usiko lwethu, yiyo i-heritage esayishiyelwayo le, ngeke siyekele ishabalala.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo bafo. Thank you so much.
Thank you.
Ayike zulukandaba sesifikile emaphethweleni ohlelo lwanamhlanje. Sidibana njalo ngolesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7. Oliver Lisayo igama nguMaigobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe amajekiseni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.